Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 13 Ncwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZANU PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi, esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emzini wonke waselizweni.
Kufe abantu abalitshumi lantathu engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi lekombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohadi, esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abanengi elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abalembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohadi ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho olwedluleyo. UChiwenga loMohadi bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngoLwezi nyakenye lapho ibutho elahluthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisiza ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangelele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube noyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kukavice president, in fact vice president ababili, uChiwenga loMohadi. Thina kodwa besibona ngani bazajinja kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama, but kanye ngani lokhu befake abantu abafana nayo, so asikwazi. Lokhu vele sokusenze saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona ezafakwa, nasibone ngani thiwa kuyala lokhu kungamafesi afana nayo, so akulanto ezajinja vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe labaphatha intambo kukhabhinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala labantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe nyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohadi uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Abel Siziba isakamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxotshwa nguMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZanu PF isebenza njalo kusuka kudala vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azokhupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho-ke uMnangagwa kalawo amandla okuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo-ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe leZANU PF, sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lo. So bona lapho akade vele bemsekela yiba aqhubeka phambili esebenza labo, kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hatshi asiboni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Bhejani Ngundu wase-Beitbridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthuko kungelani lokuthi kulapho uMuhadi adabuka khona njalo eseleminyaka eminingi elesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bemathebheleland abalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMuhadi uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Beitbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele so far lokhe waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongaba ngcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMandebeleland.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe labaphathintamba elekhabhinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edayela ephalamende kunsuku ezintuthwane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele Tshithu 7 ngisiharare ngiwugibson Bhebhe.
Usiyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantine Chiwenga lo Mnumzana Kembo Muhadi. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
Ubulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Muhadi loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekuphelani komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakizanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hathi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa ukathi wenga lo Muhadi ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga mbone ngani angenza ngcono ngayo ku-Ministry of Defence. Futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously ku-cabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMuhadi lo Chiwenga ukuba ngama vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga njalo futhi siyazi ukuthi abasozi betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala ababacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMuhadi wayetshone khona kumakhabhethi akudala ukuthi engabuya lolunywe nje utshintsho olungayenzakala khathesi angiboni sibili ngo-VP bethu, kodwa hhayi ngiyala angiboni lutho oluzakuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hathi amakhehla.
Hayi ngithi mina vela kula ngithi umahluko is just a sheer waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza kuyala even 6 months yona le wesi yethu abantu abakhulileyo honestly speaking we need new blood akulanto abayasenzela yona kuyinaba akwenza
abanye njalo ngabathi umnankagwa nguye owanqobayo kukhetho lokudinga umongameli ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye uMohadi lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona umnankagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho ngimele iStudio 7 ikobulawayo Nyimu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise ukuthuthukisa impilo zabantu njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo. Oluyilo osolwenze umnotho welizwe waonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela loludaba eseHarare.
Linkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethe namhlanje eHarare eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazi weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezihluzisisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe umnumzana Tryimo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo njalo labo abatholakala belamacala okutshontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. Umabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eZimbabwe iqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobo gwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobo gwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama minerals. So kufuze siwalondoloze and sifuna ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, ogcina ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanganiso esifana labo IMF, senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo. Imali yankulu kwenza ukuthi next time nxa singafuna enye bekwanise ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe unkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eZimbabwe lithuthuke uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizimusi kuphela kodwa azame ukubona ukuthi inhlalakahle kaZulu layo iyaqakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business okuyinto enhle kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka obufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelana.
Umnumzana Trinos Bebe ngumlandeli weMDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo nakuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemocracy letransparency. Zonke lezi zinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile so ama investor angabuya njani endaweni enjalo lokuqilibizela ukuqilana ngitsho lasekuvoteni njalo ke sikubonile.
Uhlelo lwamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazo weVOA ngokusebenzana lezinye inhlanganiso ezizimele njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla lakusasa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusendla ntambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulabantu abalithumi lantathu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKaloma. Amapholisa athi abangamachumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKaloma General Hospital bakhululwa ukuthi bayesila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula umzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo ezinenga kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani yaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zanaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuza ukuthi kulungisiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Ye, iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni, engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside beyabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abaleli ukuthi imota zabo bezihambise emagaragini ziye bangulwa lapho ezingabe khona ziloduku. So ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uZulu omningi, zithinta abantu abaningi. So ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problems abantu, but kwesinye isikhathi lakho kubeke luduko lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona umkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtari, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe sibukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi le ndlela ukuthi zingahlangana neziphambana lazo, aluba kungcono.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edalele eParliamente ubexoxa leStudio 7 ekhona le eBinga. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela ukuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kukamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana kwemdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale lecabinet elubhekise kwele China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthiya abanye besithi akutshengiseli ukuba uMnangagwa ulendubo zikaZulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingqoqo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona iwalk the talk kuyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lo mnumzana lowo kusukela vele engena khona laphana ngekhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhulume ngokuthi khona uzanciphisa ama-ministers zakhe plus ama-treats, ama-foreign treats, lawa ngesilungu kuthiwa ngama-foreign treats, ukuzivakatshela amanye amazwe. Wathi yena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu, asoze ebe ngumuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa-ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angenangena kuwo, lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana into ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani, siya ngaphi, sesilungiselwa okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho, kodwa-ke abantu ngazani bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokunzelokho umuntu segcobile laba abagcobileyo nowagcotshwa last week lapha sethiye nzelokhu sebalekile fele and so forth.
Ye mnumzana Ngwenya, kuyathembisa na nxa ukhangele sokwenzakele lokwenzakalayo?
Okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa anto nje wagcotshwa kwathesi njengesonto, so nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mina ngiyavumelana lolo bamkani, uyabona ukuthi abantu labavele bane-sense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement, okuthi ngokwami umuntu uthanda ukugcotshwa uthi uya ngaphi. Kanti ngisho kathesi kule ejensi yokuthi kakube le-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungu mbele ithi ukuthukuthi okwekhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezanu bavele bathi bona ilizwe ngelabo bayenza abakufunayo, hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-MDC labanye balesizathu sokuthi baqinise umsebenzi yabo bathaye i-alternative government. Ukhathesi songaye uNelson Chamisa the MDC alliance ngaye sebele cabinet yabo sebechama policies yabo ichama press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobupili lobutsotsi lobubenzakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mina ngithi hathi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, ikhabhinethi azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emlonyeni lapha bekukhanya ingazani uzafaka abantu abatsha kuphela, kungasi ukuthi abatsha nge-age group, kodwa abantu abatsha abalembono yokuthi khona ilizwe leli lingaya ngaphi, akhethile ukuthi ngwayiphi iparty njengoba vele la elelungelo lokuthi anga-appoint abantu abangumphosa abangu-four laphana angaba-appoint abangekho kuphalamenti. Kuyabe kukhangelele njengakhona lokhu lakho ukuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyikuthiwa yi-cabinet aba yibo abantu abazabe begijima laphana lalaphana bemphathisa laphana kodwa ke ku practically sokusenzakala kambe shuwa kambe singabe ambona ukuthi angathiya abanye abantu laphana abangoguluva laphana adivele behlezi khona laphana mbona ngazani ngasoze balahlele ngathana uzabaphinde babisele khona laphana kusonile njenge-education yethu yena lesi yintshaka isiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde ukuma isimilo sibili ne-new curriculum yona leyana
ye mnumzana Ngwenya umnangagwa uthi yena basebenzelane lo mnumzana Chamisa kanti vele ufuna basebenze njani babumba uhulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi
apheli ukusebenzelana iqembu eliphikisanayo kuyabe kusithuthi kufanele kube le i-accountability i-oversight awusoze usebenzelane lo muntu uphakathi kwe ngomkhumbo wakho na umkhumbo wokusela lokuntshontsha phela iGNU namthetho wayo vele akayingeke ihambe kuhle kathesi ngoba yena umnangagwa uthi unqotshiwe engibona ekujwaye ukuthi yena ukuthamisa engazaqeda isikhathi elokhu ekhonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa kaqede isikhathi etshengisa naye ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale hhayi liphambanisile hambani linje kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele athiyeni ye kuqakathekile phela loku ngazinqojwe uyi-MDC Alliance yabo lokhu ngumzimbabweni kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqweni izimbabwe ama-warriors zidlala aisebe sonke sabe sikhona sihlabela yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le programu enikeza intuthuko ilizwe ngabe ngababe khona beqondisa bebesithi hhayi lapha liphambanisile belokhu bechaya umsindo besenza njalo kodwa ukuthi angingene phakathi uhulumende hhayi lapha sizasebenze ngoba uyabe sesidlalayo eqine sekhohlwa ukuthi ayi-oversight.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Sibufanele sibonge inkonga yonkulu wethu. Sibufanele sibonge Waleti nkululeko Waleti ubambanezwe Ungabubo Sekufanele simbonge sonke Umphoka nyongolo we
Joshua Nkomo Kabubo Kanyongolo Aramatase Lathela zimbuke Sikhumbe sethu labethuki Bageza ngochako Abanye begeza ngamanzi Uzensundi yabensundu qali wesiziba saseRhodesia unzi yamandebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zabhula ukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakha isidleke kwahlala imkhombazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacisha umlilo wasentumbane hehlahlelimanzi abanye bewubhula ngelomileyo unanginanguya namhlazana kungayisuye umunye babemphethe obulawayo bamdinga phansi laphezulu kanti usenzile kwemponjane wayezizweni umahamba yedwa edebhi intonga yakhe abanye behamba namabutho beqahle nenganunu ama-AK-47 umdala wethu umakhulu unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezipulafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia benzeka inkemenkeme yendaba.
Ngabafana bakagodlwayo laba besabela phela ngonyongolo uchibhochiteza umdala wethu amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi sesidliwe ngumangoye singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili. Kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKadoma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.